Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami nithathe leli thuba ngibonge uZanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo umhlazi ku 29 Zibandlela 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Yisisana sana umchado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnomzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi uzasungula na elinye ibandla.
Kodwa uyiwani osithe uyachiya ngomhlonitshwa umama uMahere. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona bafake izizathu eziningi.
Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kusakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa.
Useyingenele laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu angazi anyaza ke ngithi baxabana wasemsukela wasemhlaba nge-very sharp object kulesisayide ngasenhliziyweni la wahle wawa.
Zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba kuke kwabulawa umunye njalo umuntu leli bhawa lisakwenye njalo indawo yesizinda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Isisana sana umchado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka komkhokheli waleli bandla umnomzana Nelson Chamisa ungavezanga ukuthi useza sungula na elinye ibandla. UChamisa useveze imbono etshiyeneyo eyokuthi kahle kahle uza kwenzani. Abanye abameli bedale lephalamende bathi bazatshiya izikhundla ngoba besima loChamisa. Kodwa amanye amalunga edale lephalamende abikwa esithi azaqala akhulumisane loZulu andubana asuke edale nxa uZulu etshonjalo. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Khaliphani Phukeni.
Ngikubingelela emsakazi ngibingela abalaleli emakhaya. Hayi umbuzo wakho muhle sibili kodwa uyiwani osithe uyachiya ngomhlonitshwa umama uMahere. Laba abanye hayi bathi abachiyi bona bafake izizathu eziningi. Ezinye zakhona bathi bona balamali, basebenzisa imali kukhampeyini, balezikweleti eziningi, bakhuluma nje into eziningi. Kuyamangaza ke lokho ngoba thina abanye namhlanje kuthiwa singabathengisi ngoba sange sachiya ngemva kokuthi uMonzola ethethe i-leadership kumama uKhuphe ngoba udlwangudlwanga. Kodwa azichiya namhlanje nje akula muntu wathi hawu kathi kwakumele achiye wayengela zikwelete yini yena. Hayi laba zothiwa bangachiyi bona ngoba balezikweleti. Kodwa okusemqoka kakhulu ukuthi bada ngebachiye ngoba ubaba uChamisa i-detector ibabatsho kanjalo. Ungabheka ipheji likababa uHopewell Chinono babhale kanjalo bathe i-detector akazange wakhulumisana lathi. Ubaba uChabanga uthe eqala into le abantu bathi hey waye kungakhulumiswananga. Ubaba uChabanga wathi hayi lala kule detectorship umuntu uzenzela umathanda. Kodwa ubaba uChabanga usebenzela izandla. Namhlanje bazikhuluma ngomlomo wabo bathi abachiyi bona ngoba ubaba uChamisa i-detector. So sesilapha ke ngesilungu ukuthiwa people have the leaders they deserve. So silapha nje eZimbabwe zinenkinga engaka ngoba abantu into eliqiniswa abayithandi. Into yobuxoki yinto abantu abayithanda into ingabapopular nje ubani bana ngakhuluma ulutho aluxhuzulula ukuthi umuntu akhangele ukuthi into le ayikhulumayo yiyo noma kanjani. Hayi iyanyukelwa nje iyathathwa nje ivunywe njengoba injalo. So ke angazi sizobona whether laba ke bazobizwa ngabathengisi. Kuyajabulisa ke ukuthi ubona abantu sebekhuluma into eyakhulunywa umuntu kudala bembiza bethu izanu project. Angazi ke ukuthi bona sebeyizanu project yini noma kanjani njengoba nanku sokumele basebenzelayo manje.
Manje njengoba kuthiwo khona ukuthi sekuzasetshenziswa ama structures kumbe ingatsha ezazikhona kumnyaka emibili edluleyo, kutsho ukuthi sizabona yini kusiba lenkokheli efana labo Douglas Monzora labo sebephenduka yini ebandleni
Ngiyabonga msakazi, ngiyawuza umbuzo wakho. Ye ubuza lokho ukuthi njengoba inkantoli yayithe ama 2019 structures we Congress ana 2019 ayenzekanga, yonke into nje iMDC whether alliance or MDC what isikumonzora manje. So ubuza lokho ukuthi bazokubuyelwa lapho sokuletha umbonzora na. Hayi angazi, njengoba ngihlala ngitsho ebantwini ukuthi mina kwami ukukhuluma inkulumo yabanye abantu, angazi ngihlale kwa meeting mawenza lawa ma decisions, angazi nokuthi laba yenza ma kutheni kuinfonywa yini. Mina kwami ukukhuluma ukuthi hayi sesicabange lokho bese ngiyalazisa ke njengomphakathi ukuthi hayi kuthiwa sokucasha ngelokho. So ye ngathi ukuthi ngiyibonela incwadi itsho njalo ithi sibe sokubuyelwa ku 2019 namhlanje bahleli nje basachazulula ukuthi bayaphuma ukuthi ozoba umkhokhelo manje before kusiwa eCongress ngubani. So ngaqeda ke imeeting yabo bakukhulume lokho, ngizobuya njalo ngilitshele okuthi uMonzoro uzothi yena njengoba selibuyela kuma 2019 structures awami sengibuya nami sengifuna isabelo. Hayi angazi, sizobuka sibone ukuthi kuyozala mgomona.
Lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kosakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala isanda kuvulwa. UMthokozisi Ndlovu, obele minyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha 26, ugwazwe eBhawa wafa wachiya umkakhe lomntwana uphansi komnyaka owodwa. Kuminyaka emibili esanda kwedlula, iBhawa leli lisasendaweni okuthiwa kuko Richard, kulomunye njalo umuntu wagwazwayo wafa evela khona. Kodwa izakhamizi zesizinda zithi umumo uvele mubi kakhulu kuleli lokitshi ngoba baningi abahlaselwa izikliwi ezigwaza abantu ngenqamu, kwesinye isikhathi zisebenzisa imkhonto. Sehlulekile ukukhuluma namapholisa ngalolu daba, kodwa izakhamizi zithi zitshelwe ngamapholisa ukuthi kungachaya ihola lechumi 10 ebusuku zingalokothi ziphume phandle kwezindlu. Sixoxe lesihlobo sikamuyi umnumzana Jeff Phiri ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So sike khona ngale wasebuya kule sports bar ibe 2 weeks ivulele iBhawa eGarden, sports bar le. Uthe ingenele laphana wasephuma ekuphumeni kwakhe inomuntu angaza ke ngithi baxabana. Wasemsukela wasemhlaba very sharp object kulesi side ngasenhliziyweni la wahle wawa. Yikho into abangitshela yona leyo. So uthe sekule laphana amapholisa wona ayevele ephakathi kuleyo sports bar. I-sports bar leyo amapholisa okuthini bephakathi laphana babezama ukuthi bexotshe abantu ngoba i-time it is a lot yokuthi yonke ibibekho ivulile ngoba by virtue of right isizizale ngo-10. So lapho it was after 12 midnight. Yeah, isikhathi abandisa sona kwakungabo 1-2.
Wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kwabangela ukuthi uMthokozisi egcine ebulawa?
UMthokozisi okwambangela ukuthi egcine ebulawa angaze ake ngitsho eqinisweni lonke ngoba uma ngingasibuza bonke abantu khonapha akuna ofuna ukuveza ukuthi khona uMthokozisi wabulawayo ngenxa yani. Njalo bathi khona yena owaqala umngani wakhe nguyobe wazomvutha ngoba yena wayeselile wayala ukuvuka. Umngani wana wabuya wazombiza futhi okwesibili, yiko lapho wacina sevuka khona esesiya ngathi esehamba esephuma naye ebesiyabo into ekhona ngale. And then it was hardly after 30 minutes to ahead lapho wabuya wagwazwa khona. So ukuthi ngithi ngumngani wakhe lo wakwenzayo ethunyiwe kumbe umngani wayembizela ukuthi bezinathela nje kuphela, hhayi iqiniswa likazeli ngoba udaba lonke loku elikho emapholiseni.
Ye kodwa sike sezwa abanye besithi izehlakalo ezifana lasonesi zingani sezisiya zisanda khona ngapho esizinda, selikela kuzwa yini?
Yebo, lokho sengakuzwa ekuthini ngoba ibengale isport bar evuliweyo. Kungakwenzeka lokho. Amaviki ambalwa adlulileyo abantu sebebona sokuvuliwe lapho bebehlala bekhonona bethi kanti indawo le ivulwe njani. Nami nomunye wabantu wakhona owabuzayo ukuthi kanti kanti nina indawo le yathiwa yavulwa libona esizinda kwenye ibha ehambekana nayeni ekorichard ngani kuhlala kula ulivumelele ukuthi ivule emphakathini lapho ngoba eqinisweni lonke nami nomunye wakhona bavala ngobo 2 a.m. to 3 a.m. iredio yabilokhu igongoda. Ngihlala but 2 blocks away from emakhosi kodwa iredio yabilokhu izwakale ifika kini ize ngizibuze ngithi kanti manje labo abahlala duze lasemakhosi lapho kusuke kube njani. Iyabaphazamisa kakhulu ngoba mhlawumbe umuntu iyabe kulekinye akwenzayo okungadingi i-noise pollution. So angazi eqinisweni lonke ngoba even on the day lapho sesihamba thina sikho khona siyoklina lapho igazi elichithekele khona njengomdili sibutha igazi lelana sithanyela izakhamizi zaziziningi zikhalela ukuthi khona indawo le mayivale 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 ngalolo suku azangivule kodwa namhlanje ivuliwe.
Lo ke ngumnumzana Jeff Perry isihlobo sikaMthokozisi Ndlovu obulewe ngumuntu ongaziwayo elekwitshini lesizinda. Imbiko esanda kuyithola ithi kulomuntu osebotshiwe phezu kwalolu daba. Kusenjalo zona izakhamizi zesizinda zithi ibhawa elisanda kuvulwa kumele livalwe ngoba yilo elibangela ukubulawa kwabantu. Asenelisanga ukukhuluma labanini baleli bhawa kodwa sikhulume lomunye umhlali wesizinda unkosazana Otilius Banda ukuze sizwe imbono yezakhamizi.
Ukuqala mina njengomhlali valo yalapha esizinda ubugebengu lokufa kwabantu mahlayana nje sokungani sokuhlukumeza kakhulu osekudingeka ukuthi ngabe kuyaqiniswa kakhulu ingalo yomthetho lathi njengezakhamizi siqinise imithetho kumbe le ndawo lezi ezokunathela ama-night club lawo asesigqagqele sathi sikhula thina ayengekho kwakulamabhawa kamansipalati angazi ukuthi kungaqiniswa njani ukuthi avalwe ngesikhathi esiqondileyo esiyiso esikulayisensi ku-11 o'clock. Le ndaba yezidakamizwa ngoba izidakamizwa izakhamuzi ziyabe zikwazi ukuthi zithengiswa laphana izakhamizi azisukume behlaselwe laba bantu abathengisa izidakamizwa ezingaqondanga jisemthethweni kube le ngalo yomthetho ocinileyo hathi mbijani.
Manje wona amapholisa kungani engani kawayenza umsebenzi kukhona yini abakwenzayo?
Evelele ukubona okokuqala emapholiseni ukuthi uyathufona bekutshela ukuthi abala moto njalo uyathi nguwe olinyazwayo bekutshela ukuthi uhamba uye kuya lo muntu lowo. So kuba nzima ukusebenzisana labantu bomthetho kwesinye isikhathi kuyenza labantu begcine bengasela themba engathi ngesikhiwa abantu they are losing faith ukuya emapholiseni.
Yi kodwa eminyaka edluleyo sisakhula sasibona amapholisa ebhodabhoda ngendawo kaba sakwenza yini lezi nsuku?
Siwazwe kuphela sisiya kukhefu lekhisimusi lelo mnyaka omutsha kodwa owakathesi ayika sibaboni sibabona nje bengumhlambi emgwaqweni.
Manje inkuthazo bani elipha izakhamizi ngalesi sikhathi?
Ngicabanga ukuthi njengezakhamizi sokumele sisukume sibambane sibonisane sikhangele lezi ndlu kakhulu lezi esezihlala abantwana abazali bengaphandle kwelizwe eziyizo eziyenza abantwana betshone bebuthene bethatha izidakamizwa ama-drugs konke ezindlini zenizo oqinileyo i-residency ihloniphe njengakudala ukuthi sasithi singabona ubaba wezakhamizi wawusugijima ungene endlini zikhangele izindlu zenizo ngoba ngezinye zezindlu ezisihluphayo kakhulu.
Njengezakhamizi like lahlalisana yini lalabo abamabhawa ukuthiwa yikho lapho kade siyanatha khona?
Ngingake ngitsho ukuthi kukhona okwenzakeleyo phose njengoba inhlanganiso phakathi komuzi ziziningi mhlawumbe ikhona ethethe lelo nyathelo kodwa bengingakezwa lutho okwakathesi.
Lo ke ngunkosazana Otilius Banda isakhamuzi selokitshi lesizinda koBulawayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, lijani.
Njani lonke basakazi nabalaleli, hayi nangiphilile. Hayi mina ngiphezulu kodaba lolu olwe umnanga gwaza ama ukuvala amehlo. Esivala amehlo singumthakazi landaba. Esivala amehlo athi silungisisa udaba yegugura konke. Ulungisisa njani? Umhlungu esabuzwa uyabazi yini? Ngoba yena is the perpetrator, he's not the victim, he's not the survivor of ground. So yini abangaphakama yena? Umnangagwa yena kumele akhulule abantu athi hayi bantu dikidani ukuthi abantu ground. Indaba le iphathwe ngama international courts, iphathwe ngama international courts or international observation ibe khona. Ubona ukuthi into eyenzakalayo into yeqiniso. Ngoba lokho okwenziwa ngumnangagwa bakithi yini elifuna ukuthi yini elingayikholwa futhi ekhulunywa izandla. Ngiyabonga mina ngisegoli ngokuhlala igama umujulu kancane.
Sanibonani Studio 7, ngiqala mbingelele bonke abasakazi, mbingelele bonke indawo ngezindawo amakhumbi manomhlaba abalalele Studio 7. Lona okhulumayo uKhiya Sinkala, imvelaphi ngiqhamuka ezweni laseZimbabwe ngokuhlala ngise South Africa eGoli. Ngithanda kakhulu Studio 7 ukuthi niwuhlabe niwulawule mayelana ngezinduna, ngoba ngibona nanku unkosi yami sengathi induna manje sezisetshenziswa izanu, sezingena indaba zegugurawundi. Bekufanele ukuthi izanu ibe yona emelana nendaba zayo. Manje-ke ngiyabona sengathi ifuna ukuvika ngezinduna. Akukho nje nhlobo lapho ey'ngena khona iy'nduna zethu. Ngoba manje uma singaqapheli nazo sogcina singasezwani nazo, ngoba phela lokho okwenzekayo kubuhlungu kithina, sashiywa abazali ney'hlobo nabomkhulu bethu balahleka befa bengenacala befela izwe likamthwakazi ngendlela ukuthi kwakuyinhloso yokuwafula isizwe sakithi. Sicela induna ke zimele eceleni ke zithi ukuhlehla nje, zithi ukuhlehla ukuze sikwazi ukuzihlonipha nathi, ngoba kogcina sokwenza sengathi thi asinayo inhlonipho, ngoba bona siza ukuvuma basetshenziswe yizano ekubeni sibone ukuthi iyabayuza and izosixabanisa nabo. Abahlehlele emuva bangathathi nje indaba ezano, sikhona nje sisazobamela mangabizani zobahlukumeza.
Uthe seve yabengile yabona imali ufuna ukubona ukuthi uChamisa ulabalandeli njalo izana isafuna eZimbabwe. UChamisa noma engavuli ibandla namuhla kuvote kusasa engakhankasanga, izana ikhankasele ngoba iminyaka wonke izana isikhuma ngeqiniso hayi iviki. Izana iChamisa uyawina triple or double ngeqiniso, kodwa ngoba kulabo shigumba ochigumba ngithi liyamazi ukuthi udume ngani. So uChamisa avulele ibandla simlandele. Wena ongamthandi lokuthi thina amaNdebele vele siye engayo ukuthi shona Ndebele, asibheke ukuthi le into right ra yokuzonga kumbe yini esikhuluma ngayo. Just kuphela kukhaka ukuthi umuntu lishona, nguphi oseparlamento wethu esingamlandela sibe opposition party ngoba kakho. UChamisa ulamafollow amaningi, uChamisa noma ngaba ngaphansi kwesihlahla uyamthola kugcwele abantu inqwaba, ikubona abantu leparlamente bechiya ngoba amandla amaningi kakhulu through abalandeli. I-opposition party lamandla sebeyidizile noma bavuse inye futhi akuqali lokho likukhangena maye likwalibhizi igqika yena wenzeni uChamisa icala lakhe. Ongalitshela ukuthi uChamisa wenza ukuthi kunomnankago lezano asebebhizile izwe babulala abantu benzano mihla lamalanga direct daylight libe kuphethiza ibhambe senze izinto ezigangile. Alikhulumi ngayo libhizi yalo, likhuluma ngoChamisa limsola. UChamisa akenzangani izano yebheda. Chamisa siyamthanda uright. Le ndaba yokuthi ishona Ndebele lokhu akusebenzi kuya ngokuthi umuntu ubehave njani. Chamisa akacala. Wena umzondo wamzonde kahle kodwa ungakhuluma into ongayazi ngaye. Ngiyabonga Studio 7.
Sanibonani njani? Hayi, sikhala ngezwane ke sikhala ngezwane lapho. Ekuhlulwa ukuthi ilungisiliswe kimoshilizwe siyaphambi. Hayi, asikhohlwe ngendawo zokuvota le. Lapho sokudingeka umuntu olo plan B ofana lokababa uNkomo, ngoba lokho kuthiwa sizokhiphiza iPF ngevota. Kunanto mama uyaviselwa manje ukuthi ephatha ngale kuzeki. Isarupa kuthiwa ngubani chigumba akunzima madoda. Ngiyabonga kakhulu nishila abanye laphana.
Studio 7, ngibingelele ku-Studio 7. Kanti shuwa Studio 7 lapha kukhomenta obaba, omama kabakhomenti abalambunu, ngilitsho njalo. Ngoba sibona lokunye okuyabe sike sakuzwa kukhomentwe kuphindwaphindwa. lindwa kanti lithatha okunjani lithiya okunjani lati siyachiseka singomama kanti siyena le nto ka mnangago okuthi khona abantu basola ukuthi khona usebenzisa izinduna but yena kanaki ulokhe enza intando kayiphikiswa ngoba uvela umbuso wakho ngokantando kayiphikiswa indaba yasehluleka ukuthi akalalele okuthiwa ngabantu akezwe la akathathe into ethiwa ngabanye abantu futhi ukuthi yena nguye umuntu ofundileyo kakhulu olemicabango ekhaliphileyo ukudlula wonke umuntu khonapha elizweni hayi umbhuqazwe bekufanele ukuthi khona alalele ukuthi abantu bathini avume abantu bangene kanti kuyina kufihlayo bakithi kuyina kufihlayo kutho ukuthi into yangikhona vele lanxa izakwenzeka izakwenziwa ngedirective ngedirective uzabatshela izinduna ukuthi lifike lithi so kube njalo hayi asilwe lizwe leli alinantando kazulu lentando yakhe yedwa ntando yakhe yedwa uyena ozithi ngupresident ngiyabonga ngugogo elimadlupha lapha emakhandeni ngiyabonga
2-7, 2-7, 2-7 sanibona ninjani lokho niyaphela basakazi bamele isikhiphele indaba zonke so iraithi namhlanje ngiyalibingelela nonke bantu besi-2-7 mandebele bathebelele ndinoti bethebelele ndisouth sanibonani nonke ninjani eyi abona indaba kamnanga kunesibindi lubaba unesibindi straight angazi ukuthi iyokabani emkhothayo emenza ukuthi ehambe ethathe iy'nduna ezibrayibe ehambe ucela uxolo ucela uxolo ngani izihlobo zethu asizazi la bantu abaphosele emgodini wasegwarabharak la bantu ababephosele emadipa uthini ngabo othisha laba ababeshiswa esikolo uthini ngabo inkanti yasezazigigwa lapha engingeni uthini ngazo asinamahloni ngale nto enzwa igugurawundi umnankagu nguyoyiphethe ngaleso sikhathi ya umnankagu nesibindi
siyabonga studio 77 leli ya sokutshintshile ukudla epletini manje uchamisa sechile iparty liyathi siyayichekho izalo so manje uthabango sejikile izinto manje imethi lezi ade zicalculator zimvumela u-1+1 manje sengu-11 sesijikile manje akarekhode sbo sesifuna ukuthi arekhode kakhulu manje karekhode sbo waqhubeka nje warekhola lalaba sebevelile ukuthi baphuma karekhole futhi sifuna ukuthi arekhode kakhulu manje ziyakhala manje mayerekhola manje ama-MP onke la akasabuyeli kuye ma kwenza ama-bielection babuyela kuchamisa bonke kuzalala ngamabhuthi njengomonzola khonokwaba okwenzeka eminyakeni edlulileyo kuze bayinhlekisa kuphelile ngaye manje gcineni uzasola ngiyabonga ngumasenga lapho kobulawa ephumule emadonkini
sanibonani kustudio 7 salimbulisa labo bonke abalandeli bakastudio 7 besicelwa ukukhwezelwa induna yasefelabhusi ingasihlukumezeli abazali bakamthwakazi ingahlukumezi abazali bakamthwakazi siyabonga sicela ukukhuzelwa yona
aphela khona okuseqinisweni angeke bayalise uchamisa ukuthi avule iphathi akukho emthethweni angithi uyabona umthetho vele kawusalandeli umthetho welizwe vele kawusasebenzi yikho ubona sibona yonke le nto isenzakala elizweni ilizwe umthetho vele kalisawulandeli and into ezakenzekelizana kithi loba ostudio 7 bethi singakhulumi izinto ezilokuzudlake kodwa leyibona izanu p f kuyenzayo kanti izanu p f funa ekwenzayo istudio 7 yini ludlake laphela loli elizwe ebantwini khona ukuthi ukuthenga usengezo thabangu esiyarekhola abantu ludlakela abalwenza ebantwini and into abayifunayo vele kube esiloko kucaca abantu laba bafuna impi lapha abantu laba akula muntu obavotelwe la istudio 7 iyakwazi ukuthi kabavotelwa ngumuntu lapha akula muntu obafunayo lapha into abayifunayo bafuna impi kuphela ukuthi babulale abantu kuphela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika kulamabutho elemelika amathathu afileyo kwele Jordan ngemva kokuhlaselwa ngamalwa ecatsha. Amabutho la abikwa ehlaselwe ngendiza mchina yohlobo lwe-drone kwalimala adlula amachumi amathathu. Umongameli Joe Biden wazise lesi sehlakalo lamhlanje wathi labo abayenze lokhu bazawukhomba umuzi olotshwala. Kolunye udaba owayengumongameli umnumzana Donald Trump utholakale elecala lokudlwengula wesifazane unkosikazi Jean Carroll ngumthethwandaba omhlawulise imali ngamadola ayizigidi eziyithoba minembili lantathu US 83 million dollars. Omunye njalo umthethwandaba wathonisa leli cala wabhadalisa uTrump imali eyizigidi ezinhlanu i-5 million dollars ukuthi iphiwe uJean Carroll. Lokhu kwenzakala uTrump enguye okhokhela kukhetho lokudinga ozancintisa emele ibandla lama-Republicans. Kukhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni kwenyanga wonalo. Ukuhlaziya amathuba kaTrump kukhetho oluzayo sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya baba Gande, ngibona ngathi uhambe kuhle njalo uhambe ngendlela yona le ebingathi bikhangelelwe. Yebo khona bekukhanya ngathi bekungaguquka ukuthi khona unkosikazi uNikki Haley angathi uya wina lapha eNew Hampshire njengezolo. Kodwa ke bekulokhu kukhanya ngoba lokho bekutshengisa lokho esikubiza ngokuthi ngama polls lokhana. Kutshengisa ukuthi uTrump uphambi lanxa ube ngathi angeza sibili ngemuva kodwa belokhu etshengisa uTrump ukuthi uphambili. Mina ngibona ngathi uhambe njengokucabangela kwabantu abaningi ukuthi kuzakuba njengakhonokho. Yena ube ngcono ke lapha uHaley ngoba ama-votes akhe weqile waya khona ngale kubo 43-45%. Ukhanya ukuthi hayi uzamile sibili kakhulu.
Umbona engaphumelela yini unkosikazi Nikki Haley kumbe umuntu ovele esezaziphumela kukhetho?
Hayi ekuphumeleleni kangimboni ephumelela ngoba okukhona lapha okubonakala kuhle kuhle ukuthi abantu abangathi lapha basekela uTrump abavotayo bayilabo okuthiwa khona ngama-Republicans. Ayiwo ama-Republicans. Nxa kuyikuthi uNikki ukhangelela ukuthi laba bantu bangaquka basekele yena, hhayi kangiboni ukuthi kungenzakala. Nxa yena engaphumelela angasekelwa ngabanye abantu nje lokho esibabiza ngokuthi ngama-independents. Kodwa ke lapha kukhanya ama numbers la angathi ngawama Republicans ayiwo aze decide ukusekela uTrump.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Texas khona pha kwele Melika. Ngesikhangele imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ezadlalwa kusasa kwele Ivory Coast, ezadlalwa lamhlanje kwele Ivory Coast. Nxa sikhangela ke imidlalo siyabona ukubana iqembu le-Cape Verde yilo eselidlale imidlalo phose yonke linganqotshwanga lizadibana lele Mauritania. Ele Senegal lona lizadlala lele Ivory Coast. Le yimdlalo ye Group of 8 kodwa ke lapha kuyadlala ke amaqembu ona la amane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Yisisanasana umtshado wezinja ebandleni le-CCC kulandela ukusuka kumkhokheli webandla leli umnumzana Nelson Chamisa ongavezanga ukuthi kahle kahle usezasungula na elinye ibandla lezombusazwe. Izakhamizi zelokitshi lesizinda sezidlela evalweni kulandela ukubulawa kosakhulayo phandle kwenye indawo yokunathela utshwala esanda kuvulwa. Iningi lezakhamizi lithi indawo le kumele ivalwe ngoba yiyo ephehla udlame abantu bebulawa asebebaningi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngoChris Gande, kodwa lingakhohlwa ukuthi silazo ezantambama lamhlanje ngo 7:30 njengensukwini kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Siyabonga igama njengokutsho kwami ngoChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.